sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emoyeni ngomgqibelo mhla ka 23 kuzibandlela 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
we must mask up, wearing our masks properly at all times, covering the nose and mouth.
Umongameli Emasoni Mnangagwa uthi ilizwe lizathola ijekiseni yokwelapha umkhuhlane we-COVID-19 kungekudala, njalo uthi abezempilakahle yibo abazahlatshwa kuqala.
Lokhu kuyatshengisa ukuthi umkhuhlane ungabona usuthatha labantu abaphezulu khona ngale banjeni laphandle lapha konke kungakhethi, uyabe usukhona indawo yonke. Lapha esiphuma khona lapha ngesikhathi sekhefu, lapho umkhuhlane osuke wazalela khona, lapha abantu sokuvulwa amabhoda.
Amabandla ezombusazwe anti kulusizi ukuthi liyanda inani lababulawa yi-coronavirus kulezi nsuku, okugoqela iziphathamandla zikahulumende labake baba iziphathamandla. Silohlelo njalo lemaphandleni olwabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emasoni Mnangagwa uthi ilizwe lizathola ijekiseni yokwelapha umkhuhlane we-COVID-19 maduze, njalo uthi abezempilakahle yibo abazahlatshwa kuqala. Kumbiko awethu lenamuhla, uMnangagwa uthe eZimbabwe liphakathi kokukhulumisana lamazwe alungisa amajekiseni la, njalo uthe ingcweti kwezempilakahle zizacebisa uhulumende kungekudala ukuthi yiphi ijekiseni amele ayithenge. Umnangagwa ukuze abantu abenza amadili leminye imibuthano esithi kumele bachiyane lakho lokhu ngoba bememethekisa umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abangamachumi amane lanhlanu izolo 45. Aba banje umkhuhlane lo bangamakhulu phose amahlanu 476. Lokhu kukweze inani labantu asebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe laya phezu kwenkulungwane ezingamachumi amathathu 30,523. Asebebhubhile bonke sebefika phose inkulungwane 962. Abantu ababhubhe kuliviki bagoqela abaphathintambo bakahulumende abathathu, abathi unkosikazi Eleni Gwaradzimba, umnumzana Sibusiso Moyo lomnumzana Biggie Matiza, yena obhubhe izolo. Bakhona njalo abake baba iziphathamandla zikahulumende abagoqela umnumzana Enias Chigwedere lomnumzana Paradza Izimondi ababhubhe izolo. Umnangagwa uthe uqakathekile ukuthi abantu baqhubeke bezivikela ngokugqoka amamaski ngendlela eqondileyo kanye lokuhlanzeka.
We must mask up, wearing our masks properly at all times, covering the nose and mouth. We must stay at home, only leaving our homes when it is absolutely necessary.
Kumele sigqoke amamaski ethu ngendlela eqondileyo ngaso sonke isikhathi, sivale amakhala lomlomo. Kumele sihlale ngekhaya njalo siphume kuphela nxa kulesizathu esiqinileyo. Kumele sihlanzeke ngesikhathi sonke njalo singaminyani, asichiyaneni lokuya emicimbini.
We must stop going to private parties and gatherings.
Lo ngumongameli Emasoni Mnangagwa ekhuluma kumabonakude we-ZTV namuhla. Kusenjalo amabandla ezombusazwe achiyeneyo athi kulusizi kakhulu ukuthi liyanda inani labantu ababulawa yi-coronavirus kulezinsuku abagoqela iziphathamandla zikahulumende lalabo abake baba iziphathamandla. Sixoxele lunga lezano PF umnumzana Belief Gawule.
Lokhu kuyatshengisa ukuthi umkhuhlane ungabona usuthatha labantu abaphezulu khona ngale banje laphandle lapha konke ungakhethi uyabusukhona indawo yonke. Lapho esiphuma khona lapha ngesikhathi sekhefu lapho umkhuhlane osuke wazalela khona lapha abantu sokuvulwa amabhoda abantu sebengena nje phakathi kwelizwe abanye bephuma abanye njalo kunjalo kungena abantu abalemkhuhlane labanye abalabomkhuhlane ngoba abantu kade befeka ama COVID certificates bebesenza lokwana komkokotela lo muntu lomkhuhlane ubebhadala enikwa yonke indawo ngapha emazweni lade ekwenza khonoko yiko kuze kwabangela kakhulu umkhuhlane lo uzalela endesilokudana kakhulu ukuthi umumo lo awumanga kuhle kwakathesi.
Bakhona abathi ukubhubha buthumuthumu kwabantu lokhu kuveza sobala ukuthi umumo kawumanga kuhle ezibhedlela. Ungathini ngalokho?
Ngabantu abalahlekileyo labo enkomo i-corona kayila sibhedlela ma i-corona kayila sibhedlela ngithanda ukuthi ngitsho njalo i-corona ayila sibhedlela isibhedlela se-corona ngumuzi womuntu lapha ahlala khona yena isibhedlela sakhe ngoba khangela kade sinkomo abantu abanenye ukuthi abarecoverayo ama recoveries ana lawo ama 90 something percent abantu bonke abasilayo bangathi basemakhaya abo awula umuntu osilayo esibhedlela abantu bonke basemakhaya umuthi inkomo akula umuthi okwelapha i-corona so singakhulumi nge isibhedlela kungala muntu okwelapha i-corona ngabe kuthi akulo muntu okwelapha i-corona ngabe sikhuluma ngesibhedlela isibhedlela ye siyakhuluma ngesibhedlela ngemiyi imkhuhlane leyi ukuthi uyabe sokubambile nqanye lawo unqa ule corona ngoba i-corona yona kayelapheke inkomo iqiniso leli likhona i-corona kulendlela yokufinyeza ulaka lwayo nqa isingeni lemzimbeni womuntu ukuthi ingakulimazi kuphela kuthundubeza khonoko kodwa ke i-corona kayila muntu okwelapha so isibhedlela sizichiyeni phandle izibhedlela izibhedlela umuzo omunye lomunye lapha hlala kona yizisibhedlela ngoba umunye lomunye umele azigcine endaweni yakhe lapha hlala khona azivikele endaweni yakhe lapha hlala khona yiyo kuphela umuthi wecorona ngoba imuthi wecorona yikuvikela.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Siqoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Siyabakhalela bonke abachiyo izihlobo zabo ngenxa yokuthi imfa ayila ningcele kungaba labanye abantu ababona ukuthi omunye umuntu engafa lingazwanani ngezepolitiki ubusuthaba usithi toko hayi thina abantu beMDC sithi ngalezo siyabakhalela bonke. Into eqakathekileyo yikuthi abantu bafanele balandele imigoqo efakwa yiWorld Health Organization. Kodwa ke siyamangala kakhulu ukuthi iziphathamandla zezanu neziphathamandla e-government yezanu PF bayakhuluma befundisa abantu bona bengenzi. Siyakwazi ukuthi mhlaka first January 2021 lamajaha abotshwayo embari kodwa sithe sinanzelela sicubungula sabona ukuthi izanu PF abakhulu bangkhona baba lamaphathi lamadili emahoteleni lezimfeni abahloniphi imigoqo efakwa nguhulumende wabo njalo le World Health Organization.
Kukhona elingakuxwayisa
laba babusayo lababusi bazabusa amangcwaba na ngoba siyabona irate ebakhona ukubhubha kwabantu sokwedlula amajuma amahlanu siyamathuma ayisikhombisa 70 to 80 death every day. Yikho ke sibona ngani uhulumende engathathi umkhuhlane lo kungani yize umkhuhlane ofanana le-influenza ka 1815 noma 1915 liyane e-Fraser eyaqeda abantu ngesikhathi after the World War II. Iko mahlabezulu asinanzelelenini ukuthi umkhuhlane lo uzaqeda abantu abalezikhundla lamandla ngoba akula muntu obasupervisorayo, akula muntu obabophayo, akula muntu obanqabelayo ukwenza amadili nemshado lamaphathi.
Umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Lanxa lisanda inani lababulawa yi-COVID-19 mihla ngemihla, abanye babikwa besawutshaya indiva lomkhuhlane. Sixoxele sakhamuzi sakomangubo ePlumtree umnumzana Nico Ndebele.
Noma ukuthi uyabatshela abanye usithi icorona nasi yabulala, uze umuntu uyakhona ukutshela sithi hayi yabulala ubani, yabulala ubani, ubasitshela ukuthi yabulala ubani icorona yakhona naleyo. Nasemasontweni abantu bayahamba uzabethi savulelwa, abafuni ukugqoka namamaski, abagqoka amamaski, bathi amamaski asebenza uze umuntu ekutshele sithi izinto ngabantu abathengayo laba. Njalo la mapholisa ake fika bengifisa ukuthi ngebe abuya mpela esigabeni sethu ezobona into eyenzakalayo, ngoba abantu bayahamba emachurchi uzabethi bavulelwa khonapho. Umubatshela usithi wena i-COVID iyabulala, ibulela abantu abangaka, ibulela abantu abangaka, uze utshele sithi ayikho into enjalo, into ezibhalwayo nje kuphela. Mina bengifisa mpela ukuthi abantu beke ngapha ePlumtree bebuye la uhulumente kethumele abantu ezofundisa abantu ngapha, ngoba abantu abayazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala ngapha kithi komangubo mpela. Hayi, sithwele nzima ngabantu abangafuni ukulalela. Uma usizwa eZimbabwe kuta kufa ama-54 wena ubususitshela usithi akula mkhuhlane, angazi ukuthi uyabuthembeni.
Kukhona ongakucebisa baba Ndebele?
Bantu basekhaya, asiboneni umkhuhlane uyabulala mpela, ukhona umkhuhlane. Njalo bemfisa ukuthi abantu benze i-social distance, begqoke amamaski, bewatch izandla. Uma ungelasepa usebenzisa umlotha, ngoba ukufa lokhu kukhona. I-AIDS yathi iqalisa kanje abantu besithi hhayi akuna into enjalo, kodwa ekugcineni bagcina bekubona ukuthi hhayi i-AIDS ikhona. Le corona ikhona bantu bakithi baseZimbabwe, ikhona iyabulala. Njengoba lisizwa kusifa abantu abaphezulu, wena iza kuthiya ngapi?
Uyatsho ukuthi abantu basahamba lasemasontweni lanxa nje kwakhulunywa ukuthi kungahanjwa. Emabhawa khona kumi njani, bayanatha yini abantu?
Hayi, emabhawa abantu abatholakali impela, akuthule impela. Into esikhala ngayo le ngane lezi zethu lezi zidlala amabhora, nomuntu uyabakhuza ayaya bakuphendula intando yabo. Besifisa mpela, ngifisa ukuthi labazali sibambisaneni, ngoba into linzima kakhulu bakithi, inzima sibili. Ngikhala nge-social distance. Social distance impela kumele ibe khona, but kathesi umkhuhlane lo awusafani njengakuqala, ohlala lomunye elawo ungakungeni, owamanje usukungena masinya.
Umnumzana Nico Ndebele isakhamuzi sakomangubo ePlumtree. Umsekeli kamongameli we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uvikwa eke wabotshwa ngamapholisa eKaroi namuhla, kodwa waphanga wakhululwa engaziswanga ukuthi ubebotshelweni. Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uBiti uyazise ukuba useke wamukela imbiko yokumethusela ngokufa. Ithi uBiti uke watshayelwa ucingo ngumuntu othe igama lakhe ngugakantshwe, bakhulumisana kubi. Umuntu lo esithi kungani uBiti echothoza indlela uhulumende aphatha ngayo umkhuhlane we-COVID-19. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyati.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafu wembula,
kweze mapandleni izakamizi ezansi emandebeleni zithi izulu elichitheka mihla ngemihla selivulele izilimo kule zulu lesiphepho njalo esibizwa ngokuthi Cyclone Eloise elikhangelelwe ukuna kulumango lengeze umonakalo ovele usukhona. Kubika uAlbethi Ncube.
Izanuse zomomo umkhathi kuleli zithi isiphepho sezulu le-Cyclone Eloise sikhangelelwe ukufika esigabeni seMatabeleland South kwelimpelasonto, njalo leli zulu likhangelelwe ukuthi liza kuna ngamandla okuzadala ukugcwala kwemfula, njalo lidilize izindlu liwise lesihlahla. Kungakho zulu sekhuthazwe ukuba zivikele ngaleso sikhathi, njalo engalingi achaphe izifula ezigcweleyo. Umnumzana Love Moncube sakhamuzi seMadobo uthi bahlalele evalweni ngembiko yale cyclone.
Indaba yesayikloni lesizwayo iyasethusa ngoba phansi ngendlela vele kumanzi ngakhona siba lovalo lokuthi enganetha ngendlela ekhulunywa ngakhona ingawisa izindlu. Ngakhukhula emasimini siyesabela ezilimini esizilimileyo ukuthi ingakhukhulisabela indlala engasihlasela ma izikhukhula zesayikloni zingangena phakathi kwendawo.
Uncube uthi izulu seliliningi kakhulu azokuphazamisa izilimo zabo emasimini mini njalo lesi siphepho silakho ukukhukhula izilimo.
Izulu linile ledlulisa okungangokuthi emasimini amabele abomvu. So uma nginanzelela ngibona ngani sikhangelele indlala enkulu kakhulu. Never mind badala besithi indlala yezingcono ingcono yebo ngokuzodobha lokuyana, kodwa-ke okuningi ngibona ngazathi ngamandla azafikela emoyeni. Kuhlungu lokhu esikubonayo, unyaka sewuqede nzima siphinda singena phezu kokunzima esikukhangeleyo. Never mind abantu besifika bangcono kodwa
esigabeni sentalale kwanda South umnumzana Brighton Nare uthi abanye bazafuna ukusiya ngomhlabathi walapha abalime khona.
Lo nyaka izulu liyana sibilokuzwayo, izulu linile sibilokuthi abanye sibili abasendaweni ezingane ziwuchebechebe hayi sebekhala sibili amabele sebomvu sebomvu okungayenziyo sibilokuthi hayi sofuna ngani ngabathola uncedo lwama-fertilizer kumbe ngabafaka umquba. But hayi lo nyaka sibilo kwabanye kungcono kwabanye hayi sekubi. Kuya ngezindawo, abanye sisendaweni eziwomileyo abanye sisendaweni ezingamachebechebe, but hayi okusayo ukuthi hayi lo nyaka abanye bazavuna abanye abasosi.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi semawane phansi kwenduna unhlamba uthi isimo sibe emasimini.
Besikhale ukuthi njengoba izulu lisina engxenye abantu bazathola sikesekile ukukhala. Manje nanko-ke amabele sebomvu, amabele setotile, izulu linengi, lokhu lisina ukuthi kuzaphetha njani kasisakwazi. Bese sikhangelele ukuthi hayi umnyaka omusha lowo hayi kuzaba ngcono ngoba lowo uyabe usiqalise kuhle izulu lisina, kodwa yeyi izulu lakhona selibe seliningi kakhulu.
Ngaphandle kwedubo lezulu eliningi ingcwethi ebona ngezokulima ezansi emandebeleni kugatsha lukarhulumente le-agritech umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu ubeke kuliviki ukuthi abalimi babhekane njalo lodubo lomgogoyi esihlasele umumbu, kodwa kunzima ukuyibulala ngemithi ngenxa yezulu elina njalo nje. Othaphethe isihlalo somqondiso esabelo sezansi yamandebeleni umnumzana Peter Mahlathini uthi kwezinye indawo kulesi sabelo ezifana le insiza kuzafunakala indizamtshina zokuhlenga uzulu nxa isekulona ingabuya ngamandla. Umbiko okhitshwe nguMahlathini uveza njalo ukuthi kulo dubo lokusilela kwezimota kanye lamafutha azo lokudla uze wasize labo abangehlelwa ingozi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ibandla lakhe elithi ukuhlukuluzwa kwabantu elizweni.
Siyabonga kakhulu sithandekile sikhathazekile kakhulu njengogaja labo mama lo MDC Alliance ukubotshwa ukwenzwa abakhokheli bethu ukubotshwa ukwenzwa intsha lokubotshwa ukwenzwa abantu abachene nje ama journalist le civic society abantu nje abazama ukuthi bakhulume kumbe baphikisane lohulumende sibona behlukuluzwa bejikwa emajele kungela cala abalidalileyo singakhangela ukubotshwa kukahopho chingono ujob scala lofadza imahere abetheswa icala lokuthi abaqamba amanga ayisibo futhi ababhalayo izinto zona abanye bakhona babeyenze lokho okuthiwa khona ukutwitter indaba eyabivele iphumile iplus iconstitution yeZimbabwe iyavumela ukuthi abantu bakhulume izinto abazifunayo leto sithi i freedom of speech enenqazi khangela futhi uhulumende sesebenzisa konoko kungamacala okuncane konoko kumbe asebenzise konoko kumthethwanyana okokuncindezela kunjengokwe covid ukuthi babophe kumbe babathulise abantu abaphikisayo ngokubaphosela emajele amajele akhona vele egcwele engani bayenza ngabomo sithandekile ukuthi babavalele ukwenza ukuthi baphumise bele covid yona leyo akula moyo omubi odlula wona lowo ngoba babecabanga ukuthi phela ibandla leli selifile kodwa kukhanya hathi selivuke ngamandla abantu belokho belethemba ku-MDC Alliance ufadza imahere isikhulumeli se-MDC uphume eselegcikwane leli le-COVID-19 esichasisa ukuthi umumo osemajele awumnandanga awumama abala dignity omama abaphathwanga kuhle abala zinto zokusebenzisa nxa besesikhathini lapha bayabehlezi khona kungcolile ama-toilets akhona gala manzi kaflashwa lo abantu basemajele labo bangabantu balamalungelo abo
sesikhangela lokwenzakala nge-COVID-19 ukuthi abanye abathengisayo impahla labazama ukuziphandela abangeke benelisa ukwenza lokho kwenzela ukwenqabela iCOVID-19 kodwa azikho ezinye inhlelo zokuthi bezuze ukudla amanzi lokunye okungenza ukuthi bengasabalali indawo zonke bekudinga
lokho ukutshengisa ukuthi abantu sebebika begqoke ezabo sithandekile njalo sibona uhulumende wavala like izinto okuthengisa esithi informal sector eyiyo phela emkoka eyiyo phela ebambe ilizwe leZimbabwe singakhangela abantu abasebenzayo besithi abakwi-formal sector balutshwane about 5% 95% baku-informal ngakho nxa uhulumende esithi bengasathengisi khona kuyikho okuletha ukudla ematafuleni abantu uhulumende wayimela abanikele ukuthiwa yi-cushion ungakhayela kwamanye amazwe njengase-UK akazange befake i-lockdown kuphela bengazange befake ama-safety nets abangasebenziyo bayanikwa imali abalama-business amancane banikwa imali ukuthi baqalise ama-business abo abantu abasebenzayo besezindlini balokho behola eZimbabwe asikuboni lokho kusenzakala kumbe amapholisa ayabopha umuntu ukuthi kagqokanga imask bayemphosela ejele ejele yakhona kulabantu futhi abangela ama-mask and akula social distancing anganishwa uNkulunkulu angangenela akusenzuku zatshwala nje abantu ungabe lokho bebahlokoza ngelinye ilanga abantu bazahlamuka ngoba sikwazi ukuthi amandla asebantwini ngiyabonga
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC
Siyabonga sithandekile siziqhibe ngohlelo liphuma lendaba
Linga lichona njani izulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphumba lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lentatheli izindaba. Umxolisi Ncube osebenza eSouth Africa sihlaziya udaba legciwane lecoronavirus kulelo lizwe okuthiwa kulomkhakha omutsha waleli gciwane olobukhali njalo omemetheka lula. Sokubhubhe abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 39,501 kwele South Africa. Kodwa kuyona le iviki ingcwethi zempilakahle zithi inani labathola leli gciwane belisehla kancane. Qala ngiyakwamukela uhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kweze COVID-19 lapha? Sibona ngani amanani ayehla. Kutsho ukuthi abantu sebelandela na iziqondiso zokumisa ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus?
Kuliqiniso ukuthi amanani e-COVID ayehla. Ikakhulu nxa siqathanisa lamaviki ambalwa adlulileyo lapho bese sithola abantu abafika bo 21,000, 22,000 inifiki bisidlalela kubo 20,000+. Kodwa kulezi suku amafika asesithi 12,000 ngolunye usuku, 13,000 ngolunye usuku, kanti izolo babe around 11,000. Okutshengisa ukuthi imizamo kahulumende yokuvikela lesi sigameko iyasebenza, yikho amanani esehla kangaka.
Siyabona ukubana utshwala alusathengiswa endaweni eziningi. Kuyanceda yini khonokho, njalo kunceda njani utshwala lugcina lusenza abantu?
Utshwala abusathengiswa, lokho kwangena kulevel 3. Uhulumende wahle wathi yena utshwala kakuhle buvalwe zonke indawo lapho buthengiswa khona. Yebo, bakhona abantu abangamahlongandlebe abebevele bebufihlile kumbe ababukhipha ngangudlu ukuthi babuthengise. Kodwa inxa yokuthi babuthengisa becatshile, lalabo ababuphuzayo babuphuza becatshile. Kungakho akufiki kulesiyanisi izinga bese silibone lokuthi abantu sebephokuphuza noma kuphi, beqeda lapho bangaziphathi kahle, begcine sebelahla amamaski, abanye ngabalwayo begcine sebesigwazana bebelimazana behanjiswe ezibhedlela. Ukuvala kotshwala nxa uhulumende yena ekhuluma kuncede kakhulu ekuthini izibhedlela ezikhona sezibhekane kuphela labantu ababuya begula iCovid. Kukanti ngalesani isikhathi utshwala bevuliwe abantu bebehamba ezibhedlela bengabagwaziweyo, abanye belimela, abanye benza ama-accident, abanye betshayiswe izimota, bedakiwe. Kungakho uhulumende uthi yena ilanga isikhathi sekhefu kube kulutshwana kakhulu ukuthi kube labantu ababuya ezibhedlela begwaziwe kumbe bedutshuliwe kumbe njalo betshayiswe izimoto. Okutsho ukuthi imisebenzi kahulumende kumbe ithi imizamo kahulumende ngokuvala kwakhe utshwala isizile kakhulu.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu, lisale kahle balaleli.
Loke umxolisi Ncube intatheli izindaba ebesixoxelayo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Yinzwisa kuphela leyo yemokisa. Sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizathola ijekiseni yokwelapha umkhuhlane we-COVID-19 kungekudala, njalo uthi abezempilakahle yibo abazahlatshwa kuqala. Amabandla ezombusazwe athi kulusizi ukuthi liyanda inani lababulawa yi-coronavirus kulezi nsuku, abagoqela iziphathamandla zikahulumente. Lizwe njalo uhlelo lwemaphandleni olwabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, Ntungamilinkomo.